Emathebeleland South izulu like lana sibili okwedlulekisileyo ubo December up to ubo Christmas izulu belitshaya sibili okunzima.
Sizwa kuthiwa kule ndawo ezibe lomonakalo ngenxa yezulu. Ungasitshela ukuthi kuyini okuzileyo ngokonakala khona lokho?
Emasimini sibili so konakele ngoba abantu balimile ngobuningi bezitshela ukuthi bazake bezwe labo inala lonyaka. Kodwa ngomnyama omkhulu izulu lisuke laba linengi kakhulu. Sonke siyazi ukuthi umhlabathi wethu omningi owe-Mat South uyilowana olethebethebe elinengi. So nxa kungavele kube lezulu kuhle kutote, okunye kube yiyelo, okunye kube njalo. So hayi kube lo monakalo omkhulu emasimini ukuthi hayi ukuvuna abantu sokukhatshana sibili. Ayisemasimo wodwa aphazamisekileyo ngenxa yezulu leli Khristu. Even amacimbi lonyaka abantu bayehlulekile ukugola ngoba izulu belisina futhi lisina lilinengi likhwaza abantu besaba lokuya egangeni ukuthi bayebamba amacimbi. Okuyikuthi yinto ekade baphilisa kakhulu abantu abaningi nxa bethe babamba amacimbi. So abantu abaningi bathe sebezama ukuhamba after Christmas selingane limile bathole ukuthi kakusela amacimbi sehambile. So yiwumonakalo omkhulu odalwe lizulu lapha eMat South.